Siyalambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 22 kuMpalakazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe esisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kubonakalisa ukuthi impi eyavela iyaqala kungakaze kube khona ingqungquthela yezanu lebe khona iCongress yabo isaqhubeka siyaphambili labo ababekelwa ukuthi bazojeziswa ihlokani lizokhala lisakhala namanje kubo.
Ukuxotshwa kwabaphathi intambo abanakanelwa ukuthi basekela owayengumsekeli kamongameli Mugabe unkosikazi Joyce Mujuru kuqhubekele phambili ngesonto.
Umelane lethu sanceda ngento eyodwa kuphela, ukumisa ukubulawa kwabantu emathibeleleni okwakwenzakale ngesikhathi seguguraweni. Kwaba lokuthula ukuthi abantu babuye, abanye babuya babesegangeni okwakuthiwa ngama-dissident lawa amalutshwana.
ELeZimbabwe lamhla linanze ikhefu le-Unity Day elasungulwa kulandela ukumanyana kwebandla le-PF Zaphu leZanu ngomnyaka ka-1987.
Amapolisa athi adinga untombazana odatshulelwe izigqoko ngabalayitsha izihambi abaziwa ngegama lokuthi ngoWindi eHarare ngeviki edluleyo bemethesa icala lokungagqoki kuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo.
Ukuxotshwa kwabaphathi intambo bakahulumende abacatshangelwa ukuthi basekela owayengumsekeli kamongameli Mugabe unkosikazi Joyce Mujuru kuqhubekele phambili ngesonto. Lokhu kule mbiko ethi bakhona abanye abazaxotshwa njalo. Abaxotshiweyo laba ngabathi umsekeli kamphathi intambo wezokulima uMnumzana Tendai Sabanu, umsekeli ngaphathi intambo wezokuthwalwa unkosikazi Petronella Kagonye, umphathi intambo wezeofisi kamongameli uMnumzana Sylvester Nguni, umphathi intambo wezesizwe unkosikazi Flora Buka, umsekeli ngaphathi intambo wezempilakahle uMnumzana Paul Chimeza, uMnumzana Tongai Muzenda, umsekeli kamphathi intambo wezezisebenzi unkosikazi Flora Boku Boga, lo mnumzana Fortune Chasi, umsekeli kamphathi intambo wezemithetho. Abaxotshiweyo kusukela ngomhlangano weCongress sebefike ithumi lasithupha. Incwadi zokuxotsha abantu laba ezilesandla sikamongameli Mugabe, yena ongekho elizweni okwamanje okukhefu, zithi abantu laba abaxotshiweyo isizathu ngesokuthi bebengaqhubi kuhle umsebenzi. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi ukuxotshwa kwabaphathi intambo laba yizifiso zikankosikazi Grace Mugabe, hatshi ukungazi umsebenzi.
Okokuqala esingakutsho ukuthi kubonakalisa ukuthi impi eyavela iyaqala kungakaze kube khona ingqungquthela yezanu lebe khona iCongress yabo isaqhubeka siyaphambili labo ababekelwa ukuthi bazojeziswa ihlokani lizokhala lisakhala namanje kubo. Njalo kuveza ukuthi le ndoda ayixoleli. Besingacabanga ukuthi njengoba sekusobala ukuthi ayekufuna kuphume ngendlela kumele kuphume ngayo kuCongress kwaphuma ngendlela ayifunayo, akusadingeki ukuthi aqhubeke balandelela ebagamula laba bantu, kodwa kuyacaca ukuthi akakaxoli.
Bakhona abathi lokhu kutshengisa izifiso zikankosikazi wakhe ukubana nguye ofuna laba bantu basuke, lokhu abesephonga ukugcizelela yena. Ukubona njani wena?
Ye, uzokhumbula phela ukuthi iningi lalaba bantu namhlanje ukuyibona sebesidla imbu yangothi yilabo okuthe ngesikhathi unkosikazi Mugabe khankasa bhoda izwe lonke senza imihlangano yakhe badelela abasayanga kuleyo mhlangano, basuka bamthuka bamveza ngenye indlela ethile angayithandanga. Yiko ke ngingavumelana nabo laba bantu abathi mhlawumbe lokhu sekuyizifiso zakhe uNkosikazi Mgabe esezibonakaliswa ukuthi ulaka lwakhe seluvela ngomyeni wakhe. Ngoba njoba sezwa ukuthi umama unamandla amakhulu awokulawula umleno umyeni wakhe sekusuka nje kube sengathi uyena obusayo.
Manje pho nxa sikhangele ukubana laba baqotshiweyo bebesikhanya besebenza gadalala ikakhulu nxa sikhangele umuntu onjengo Tshimetsa lo owezempila kahle.
Into esingakhumbuzana wena ukuthi ibandla lwezano naye uMgabe siqu sakhe akusubo bantu abazihlupha ngokuthi umuntu usebenza kahle ihulumende iqhuba kahle, lokho akusiyo njongo yabo, akukaze futhi noma nini kube yinjongo yabo. Umuntu kuzano uphiwa isikhundla ngokuthembeka kwakhe kuMgabe.
Umnumzana George Mkhonanzi yingcwethi yecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. EleZimbabwe namhlali nanze ikhefu leUnity Day elasungulwa kulandela ukumanyana phakathi kweZANU PF leZANU kwezaphu lezanu ngomnyaka ka-1987. Isivumelwano lesi saqeda ukubulawa kwabantu emathebeleleni le-Midlands libutho likamongameli Mgabe ele-5th Brigade, lona elabhuqa labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili, iningi kungabantu makhaza. Ukubambana kwamabandla la kwaqeda umbhuqazwe lo. Umkhokheli wezaphu umnumzana Joshua Nkomo waba ngumsekeli kaMgabe. Kusukela lapho uMgabe uhlezi ekhetha omunye wabasekeli bakhe ovela kuzaphu njengendlela yokuhlonipha isivumelwano se-Unity Accord. Kodwa kulandela ukuphuma kwamanye amalunga ezaphu kuzanu PF eminyakeni edluleyo ekhokhelwa ngumnumzana Dumiso Dabengwa, abanye bathi asisatsho lutho lesi sivumelwano. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isiphathamandla sezaphu umnumzana Strike Mkandla lelunga lezanu PF umnumzana David Ndlovu. Umkandla usungulele ingxoxo.
Kudala kwedlula esasikulandile isivumelwano lesi senziwa ngoba abantu babebulawa kusukela ngo-82. Yikho uNkomo wathi yena abantu bangaphelela into engekho, kungcono sihlangane lanxa sizazuza amalungelo angalinganiyo lawa abanye abezanu nxa isivumelwano lesi sizaletha ukuthula elizweni. Yiwo umsebenzi wasomkhulu esawenza. Ngaphandle kwalokho isivumelwano lesi siyayangisa kulaba babekuzaphu ngoba sitshengisela ukuthi bavuma ukubuswa ngelinye ibandla.
Ubaba Ndlovu, lingamalunga ezaphu lokhu likuzanu PF, siyaliyangisa na?
Kwasiyangisa but ngemva kweminyaka engu-27 ngethetho singatathi sinanzelile of course ukuthi saphambanza ngemva kweminyaka engu-27. So manje namhlanje umongameli wethu ubaba uNkomo ongasekho, ukuthi ngiqale kungikhulumela yena engasekho ukuthi wayena wenza ukuthi yikho lapho ngibulobunzima khona.
Uzulu baba Mkandla, kukhona na akutholayo kusivumelwano lesi?
Well, into yokuqala vele ekhona, isivumelwano lesi sanceda ngento eyodwa kuphela, ukumisa ukubulawa kwabantu emathebeleleni okwakwenzakale ngesikhathi seGugurawundi. Kwaba lokuthula ukuthi abantu babuye, abanye babuya ababesegangeni ekwakuthiwa ngama-dissident lawa amalutshwana, babuya bathiwa hhayi khathesi akusela muntu osegangeni, akusadingi ukuthi kube le mbutho ohamba uhlukuluza abantu emakhaya. Ngaphandle kwalokho vele kasizanga ke sisebenze isivumelwano lesi ngoba bazange balingane abantu kungokuzini kuma-cabinet lakuma-appointments wonke, ngoba kwavele kusenza ama-appointments ayesenziwa yizana lakhathesi enziwa yiwo bahambile bebhoda lapha bekhupha abantu abangama-chairman ama-provinces kwenziwa ngabantu ababevele beyizana. Ubani wayizaphu ongakwenza khonokho kwenziwe ngabantu be-Harare outando kayiphikisa?
Baba Ndlovu, kuyini okutholwa nguZulu kusivumelwano lesi?
Okwakudala ubaba Mkhandla sekuthile ngiye ngiphinde kokuthula kokukhona. Now okunye ukukhona ukuthi izinto lezi esikhuluma ngazo pose sonke la ubaba umkanda ngiyakhumbula wake sake saba layo kuzalo chief engaphumi akula ngithi phakathi kwethu lwethu wathi asike nisilandeleni sivumelane lesi kwakumele khona phana sokulokuthula sithi a sokuthule kathesi kulezinto ezingahambi kuhle ukuthi sivumelane asizibhondiseni akula ngitho loyedwa umuntu wakulandelelayo khonokho
ngitho ndlovu
hayi ngizama ukuqondisa uNdlovu ukuthi omkhandla sibaningi ngiyabona singu 4-5 ababe abantu abakhudeleyo kuzapho mina ikhadi lezi awunazange liwambe esandle into engayitsho nje ukuthi anizanga ngichothoze abangenileyo phakathi ngoba ngiyakwazi ukuthi uNkomo babeminyezele ukuthi aze angene iZANU PF kodwa mina ngokwanazange ngiliwambe ikhadi lezi bakhona futhi abadala abanye ababekuleadership abangazange baliwambe ikhadi abanjengoNdaba abanjengo-Aaron Dlovu abangazange babambe ikhadi lezi
akuyezwakala baba ukuthi ngathi sesikhuluma ukuthi savumelana yikho ngithi sa njengoba sithi sa njengoba nxa ngikhuluma mina ngeke ngizi-isolate njengoba sonke sasiyi-PF zap sonke akula kwathi ukuvunyelwana khonaphana ngo-1987 awuzange kube lo muntu ngaphandle ngaphoseki umuntu engathi wathatha isikhathi uba kudabengwa ngiyavuma ngoba wathatha almost 2 years engazange abe khona kule ngiyavuma s kodwa abanye bonke ha akulo wathi hhayi mina ngiyasala
ntbakhona bakhona umdala undabamba amazwakwamondabana undabana wafa kazanga bambi ikhadi lezi
kakhulu imazi kakhulu angithi mina abaqoqa nayo njengeza ama individuals yakho ngithi abaqoqa nayo njengeza njengezaphu asifuni ngizange kube khona sonke sakukhombisa kodwa izaphu yonke ivume azange kube nomuntu wasuma ukukhombisa izaphu wathi thina hayi asifuni kwaze kwavota kufikanga kuleso simo into engitsho
lapho lizwe inxoxo phakathi kukamnumzana David Ndlovu isiphathamandla sebandla leZANU PF exoxa endawonye lomnumzana Strike Mkandla owebandla lezaphu.
Amapolisa athi adinga untombazana odatshulelwe isiqoko ngabalayitsha izihambi abaziwa ngegama lokuthi ngoWindi eHarare ngeviki edluleyo bemethesa icala lokungagqoki kuhle. UChris Kando Studio 7 uxoxele isikhulumeli samapolisa uChief Superintendent Paul Nyathi othi sebelamagama abacatshangelwa ukuthi benze lesi isihluku esisakazwe kubomabonakude lasenkundleni zebulenjini beFacebook leWhatsApp.
Ithina njengamapolisa kathesi sesikwazi ukuthi indawo leyi ingaphi izimota zangikhona njalo lezibotshwa sekusele kuphela ukuthi ucomplainant angabuya kumbe angasithinta indaba leyi kumele sihambise ecourt njalo sithanda ukuthi sinikeze i-warning kulabo abathatha izinto ezidakayo kulabo esingathi thina abafuni ukunanzelela ilungelo labantu abafazi ukuthi thina njengamapolisa zababopha bahambise ecourt.
Ungasitshela ukuthi manje nxa uluntombazana engabuyanga kuyini okuzenziwa udaba lolu luzahle lulahlwe na?
Uzabuya kathesi ama-leads akhona ama-witnesses bayasinika information kathesi sisanda kukhuluma sonke uzabuya untombazana lowo inde umthetho uzaba jejisa abafana laba.
Ungathini isixwayiso ungapha isixwayiso bani kulabo abalengqondo efanayo?
Thina sizababopha njalo sicela ukuthi umuntu wonke ananzele ilungelo labantu bonke kakhulu abesifazane.
Leso isikhulumeli samapolisa uChief Superintendent Paul Nyathi. Umbiko esisanda ukwamukela uthi kulabantu abathathu asebebotshiwe phezu kwalolu daba.
There is boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day.
Nyempela ubumumethe ukuningi umnyaka 2014, kodwa ku Studio 7 sithi loba kunjalo asiyugqibeni ngenjabulo simbonga uSomandla. Nanti ithuba lokubulisa izihlobo labangane ngaleli kefu lekhisimusi lelo mnyaka omutsha. Thumelani i-text message kuWhatsApp kunombolo ezithi 1 202 465 0318 Ngizabala njalo inombolo 1-202-465-0318. La ku studio7news.com. Ulakho njalo ukushiya i-audio message usitshela ukuthi uthakazelela njani ikhefu lalonyaka emangweni okuwo. Ungakhohlwa phela ukubulisa izihlobo labangane. I-Studio 7 ngeyakho.
Abantu abane ababhubhe ngolwesihlanu eMatopo North ngemva kokudubuka kwefriji esebenzisa amandla egas bakhangelelwe ukungcwatshwa kusasa emzini wabo ngaphansi kwenduna uChief Bidi. Omunye wababhubhileyo ubikwa izame ukulumathisa ifriji kodwa igasi yasichitheka yalumathisa amafutha epetulo abegcinwe khonapho esitolo kwatsha abanye laba bona ababikwa bevela emulini yinye. Amapholisa abikwa esithi awasoze akhulume ngalolu daba engekemukeli ngokusemthethweni ugwalo lwesibhedlela olutshengisa imbangela yokubhubha kwalaba bantu. Ukuze sizwe okunenga lolu daba sixoxe lomnumzana Limukani Nkomo isakhamuzi sakuChief Bidi.
Uhlupho ebesilalo okwakathesi sofa njengoba mina ngilapha enjweni kobulawayo iripoti esengiyitholile nje ukuthi wonkona kulo baba osedonethile amabhokisi angu-4 asenelile emsebenzini kodwa into esilelayo ikudla le mali yefiweli le konke nje ukudla ngigoqela impuphu amakhabithi konke nje into eziyabe zidingwa la ngabantu le mali yefiweli ezimota zingalezi eziyize ezizathwala umsebenzi yikho ebesikhala ngakho kakhulu ukuthi abantu mabelokhu kunabantu ababencedisa bangakwanisa ukuthi basincedise ngoba ilanga lakusasa yikho lapho okuzathathwa khona izidumo.
Bakhangelele ukubekwa ngaphi ababhubhileyo njalo kuyini okunye okwenziwayo kathesi?
Ukubekwa bazabekwa khonapho lapha emzini wangibo lapha abavele behlala khona.
Lo ngumnumzana Limukani Ndebele isakhamuzi sakuChief Bidi eMatopo bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU namhla isole uhulumende ngokuguqula imithetho ephathelane leholo lezisebenzi kungela kukhulumisana lezisebenzi. Umphathi ntambo obona ngezamandalo kuthengiselana omnumzana Mike Bima uthi inguquko le igoqela eyokuthi iholo lesisebenzi kumele lihambelane lokuthi umsebenzi waso ulethela inkampani inzuzo enganani. Isiphathamandla seZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi ayisikho abakuvumeleneyo lohulumende lokhu kunkulumo abazenzileyo.
Ayisikho-ke sasikuvumelane, sasithe khona akukhangele konke nje, sabuya sanika nje umzekeliso we-Convention 131 ekhuluma ngama-minimum wages, i-convention ye-ILO ethi nxa lisetha ama-minimum wages likhangela impilo yezisebenzi lemuli zabo. Ibisisithi bese likhangela nje lokuthi umnotho welizwe umi njani. Kodwa nxa sesibala lokhu kuphuma ke emaphepheni ungani hayi kukhangele uluhlu olulodwa olwe-production kuphela. Alusakhangeli-ke ukuthi imuli ukuze ikwanise ukuphila ifanele ithole imali engakanani. Kungani kuyasimangaliza, sesibhalileke sibhalela ke uhulumende sisithi asichasisele ukuthi kungaba liqiniso elingakanani lokhu esikubalayo kumaphephandaba.
Engaliphendula uhulumende esithi yebo elikubalayo kuqondile elikhangelela ukuthatha manyathelo bani?
Sile ndlela eziningi esingazenza. Sile tripartite negotiating forum iko lapha esizake sike sihlale phansi lohulumende. Sile lapha esingakhambisa khona izindaba zethu nxa singavumelani, nxa uhulumende engaze ayamukela ke iconcept ye-social dialogue.
Umnumzana Jafet Moyo isiphathamandla seZCTU obexoxa ecingweni leStudio 7.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Isizalwane zeZimbabwe ezehluleke ukuya dlala ikhisimusi lezihlobo labangane ekhaya ngenxa yemisebenzi zithi zifisela abasekhaya ikhisimusi enhle. Lanxa kunjalo bathi labo ngelanga lekhisimusi baza dla izisu zigcwale phambi ngoba bavume ngoba buze bavume abanathayo. UBenedictine Hlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Sezithengiwe ezivele emlonyeni onamnede abanathwayo labo sebekhona, kanti ke sekusaziwa leqhude imbuzi loba inkabi ezadliwa ngekhisimusi. Minyaka yonke izalwane zeZimbabwe esebenza kwele South Africa zilibheke ngamehlo abomvu ilanga lekhisimusi njengoba kuyiso isikhathi abathola khona ithuba lokubuyela ekhaya besiyahlangana lesihlobo labangane kujatshulwa. Ngokusweleka kwenhlanhla bakhona bathi inhliziyo zibomvu ngale khisimusi njengoba behlulekile kuye ekhaya ngenxa yemsebenzi. Loba kunjalo abeZimbabwe laba bathi amazinyo aseloliwe sebelindele nje ukuthi kuse elangolwesine izisu zigcwale phambi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkosinathi Mhlanga ngomunye wezalwane zeZimbabwe ezidlalela ikhisimusi lapha eGoli. Uthi ke amafriji asevele esesisitheka ngohlobo lonke lukagazana kukoqela leza ngaphakathi. Lapha eGoli ke uthi bazabe besidla inyama njengenyama bebubhudla santando, kanti ngasemculweni kuzabe kuqhunswa ezigijimisa igazi.
Hey nazo jabulanse lana eGoli. Bemfisi basemkhuzana mfantsho umsebenzi kahle kahle. Fisi abafowethu bedle kahle ukhisimusi, bejabule kahle. Then don't drink and drive. Bephephe nje.
Kakusuye yedwa Nkosinathi othi uzayidlalela eGoli eyalonyaka. Ijahe elisakhulayo uMesaya Dube uthi njengoba iningi selihambile ekhaya sekusele bona bodwa eHillbrow zizabe zimbiwe ngulinda ngekhisimusi yalonyaka. Uthi ke kwabasekhaya lidle lingayixoleli ngoba laye ngapha uzayithwalisa amagabavu zayo.
Hayi mina ngizayidlela khona lapha eGoli South Africa. So besishaya ishisa nyama kodwa mina ngisifiso sami khathi sakhona esesindlulile lami bemfisi ukuyahlanganela nabanye khona lekhaya ngoba kuye kulo mcimbi mhla ka 25 eSt Joseph kube lo mcimbi mhla ka 26 eMaphisa. So lami bemfisi ukuyakhuluma isikhathi sakhona esesindlulile. Mina ngiseshi awayidlale kahle nami mhlambe ngomunye umnyaka ngizobe ngikhona lapho siyidlala nje sonke bemfisi isihlangene.
Akakufihli ukuthi inhliziyo ibuhlungu njengoba ubefisa laye ukuyidla lemuli lesihlobo eZimbabwe kodwa wehlulwa ukuthi uzabe esebenza. Ngimele Studio 7 eJohannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Oh, ngunkosazana Dlamini Zuma usihlalo weAfrican Union. Ngithi nginifisela ukhisimusi omuhle, nginikhusela nonyaka omusha onenhlanhla onokunethezeka onoxolo onako konke enikufisayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Kula wasangoma umntana muya kula kula sangoma.
Izakhamizi kanye lengcwethi ezicubungula izenotho zithi kumqoka ukuthi uhulumende ekwabeni imali aqhakathekise uhlangothi lwezempila kahle ukuze luqhubeke luthuthukisa inhlelo ezifana lokuqeda udubo lwabesifazana abalahlekelwa ngumphefumulo bebeletha kanye lengculaza. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lwezempilakahle lonyaka belusebenze ngendlela encomekayo kakhulu ekuqedeni ukumemetheka kwengculaza, ukwehlisa inani labesifazana elifa libeletha kanye lokuqeda imikhuhlane yoqhuqho kanye lofuba. Phezu kwalokhu, uhlangothi lolu lwenelisa ukuxakulula amaphahla ayezelwe ebambeni esiswini obekungumsebenzi wakuqala ukuphathwa kuleli ngodokotela labo siyazi bakuleli. Lanxa konke lokhu kuncomeka, abacubungula ukuhlala kukaZulu bathi kuyakhathaza ukuthi nxa kukhangelwa ukwabiwa kwemali kubudget, kukhanya iningi lemali liyaphelela kuholo lezisebenzi kungela yokuthuthukisa izibhedlela, ukuthenga imithi kanye lemithina etshiyeneyo kanye lokwehlisa indleko zokwelatshwa. Umnumzana Khumbulani Maphosa, osebenza kwezamalungelo oluntu, uthi ibhajethi yalonyaka iveza ukuthi uhulumende kaqakathekisi ilungelo lempilakahle kaZulu, ikakhulu nxa kukhangelwa umumo wezibhedlela zakuleli esezijiye abalemali besiyadinga ukwelatshwa phandle kwelizwe, kuthi abangela zikhwama ezikhudumalayo bafela ngemikhuhlane ebingelapheka. Uthi ingcwethi kwezonotho zelizwe sezike zatsho ukuthi indlela ibhajethi yomnyaka ozayo ehlelwe ngayo akusoze kube le mali yokuthuthukisa ezempilakahle okuluhlangothi olulokhu ludinga usekelo kulandela iminyaka eminingi lingathuthuki.
Inkinga enginanzelelayo ukuthi nxa sikhangele ezempilakahle siqathanise le bhajethi yethu, ngani kasitshengisa ukuya phambili njengelizwe ukuqakathekisa ezempilakahle. Njengoba abanye sebeke batsho nabanye abacubunguli bezomnotho beke bakukhangela ukuthi ngani ibhajethi leyi igijimisa kakhulu ezezimali zokuholwa ngabantu, lezamahofisi abantu, ikhohlwa ukwenza lokho esingathi yi-service delivery, ukuthi umuntu athole kuhle i-service kumbe athole ilungelo lakhe.
Unkosikazi Mabel Nsingo oyisakhamuzi uthi uhulumende uzamile kakhulu ukuthuthukisa uhlangothi lwezempilakahle kodwa ubephathiswa kakhulu yimali evela kwamanye amazwe. Uthi lokhu kutsho ukuthi uhulumende uyehluleka ukuhlela imali yakhe ngendlela, eyisebenzisa kubaphathi intambo bethenga imota okungapheliyo kodwa uZulu engatholi lutho. Uthi lanxa kunjalo kumele izisebenzi kuhlangothi lolu zitshayelwe ihlombe, ikakhulu kumsebenzi owenziwa ekuhlukaniseni amaphahla ezelwe ebambene esiswini, ngoba lokhu kuveza ukuthi ubuciko bonke obudingakalayo ubukhona elizweni, kuswelakala imitshina nje lemithi.
Kodwa-ke silokhu sisifisa ukuthi aluba ngakuya phambili ukuthi abantu bathole i-equipment eningi ezakwenza ukuthi benelise ukuthi izinto ezincinyane bazenze ezibhedlela eziningi ezithiyeneyo kwele Zimbabwe, hathi kuphela ukuthi zenziwe ezibhedlela ezinkulu. Ngokunjalo siyakunanzelela ukuthi abantu baseZimbabwe kwezempilakahle sebe thethe inyathelo elingani litheba liphezulu sibili, izinto abazenzayo zikhanya ziyaphumelela ngoba abantu abanengi bathola usizo.
Esethula ibhajethi yomnyaka ozayo, umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa kuphe imali engaphezu kwe-2.3 lezigidi zamadola, i-$13.1 million, ukusekela inhlelo zokuqeda udubo lwabesifazana elilahlekelwa ngumphefumulo libeletha. Uthi imali yezinye inhlelo ezigoqela ukuqeda ukumemetheka kwengculaza kanye lokuqeda umkhuhlane wofuba loqhuqho, amadola angaphezu kwekhulu lamashumi amahlanu ezigidi, i-$155.9 million, izavela kwezinye inhlanganiso ezigoqela i-Global Fund, kuthi eyokusokwa kanye lokuvikela kokuthelelwa kwensane ingculaza zibelethwa izaba sesikhwameni se-United Nations Development Programme, i-UNDP. Kodwa kusenjalo, uhulumende uthi uzathengela inkokheli zomdabu imota ezibiza amadola azinkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu, i-$35,000 nganye. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Spanda.
KuLivetalk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kwekhefu le-Unity Day.
Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani nguhlelo.
Hayi ke sesifike komlindi uyacina kodwa singake hlukane sikhangele ebezikhokhela kuhlelo.
Ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende yacatshangelwa ukuthi asekela wayengumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru kuqhubekele phambili ngempelasonto.
Ele Zimbabwe lamhla linanze ikhefu le-Unity Day elasungulwa kulandela ukumanyana kwezaphu lezanu ngomnyaka ka-1987.
Amapolisa athi adinga untombazana odatshulelwe isiqoko ngabalayitsha izihambi abaziwa njengokuthi ngowindi eHarare ngeviki edlulileyo bemethesa icala lokungaqoki kuhle.
Kwanelo kwalamhlanje izulukandaba olivalelisayo ngothungamile inkomo.
Lo sithandekile Mhlanga sikhona pha eWashington DC.